asazi ukuthi kuyabe kungekho yini emthethweni kumbe kunjani, kodwa iqiniso elikhona ukuthi awungeke wagenqula uhulumende owayevele engangenanga ngomthetho. Uhulumende ongangenanga ngomthetho awungeke wathiwa khona kusasa bamgenqule ngaphandle komthetho. Umnangagwa kuyaziwa ukuthi ukungena kwakhe laphana akawinanga. So abafuna ukumgenqula laba ngabantu asebenazelela ukuthi hayi uGcobo kayisilo lwakhe umnangagwa ukuthi ebuse leli lizwe. UGcobo lokuthi kubuswe leli lizwe lokumnumzana uChamisa nguye okufuza ukuthi ngabe kathesi usesitethawuzi aluba izinto kazihlanyi ngendlela ezihlanya ngayo. Labo abafuna ukumgenqula ngabantu asebethatha i-advantage yokuthi sebenazelela ukuthi umuntu wonke kasafuni. Bengikhuluma lezakhamizi nje khonapha ngihamba khathesi ku-constituency yami, abantu bengitshela ukuthi hayi akusela ngenye indlela, sesidinga amalori asithwala sihambe siyegcwala sonke ezistridini. So-ke nxa bengamgenqula asikuyali ukuthi bemgenqule, yabakwenze khonokho. Kodwa esingasoze sikuvume yokuthi nxa bethe bamgenqula kuphinde kungene bona njalo abangakhethwanga. Siyabe sifuna ukuthi nxa bezamgenqula bemgenqule bese besithi lo onguye wangena ngendlela owayefuza ukuthi evele engene laphana kabe nguye ongenayo. Ngibona ngani baye belungisela iZimbabwe okuyikho okufuza ukuthi kwenzakale.
Kodwa khona bungaba bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abafuna ukwenza khonoku?
Ngibona uChiwenga koBulawayo amalanga amathathu amane adlulileyo ele convoy edlula ekaMgadi. UMgadi esathimazi ehamba ngenkalakatha yeconvoy eyabile ezimota zamasotha elengisa inyawo ephethe inkalakatha zemibhobho lama-ambulensi la lemdududu angikwazi ukuthi ngemingaki. Ngubone lokho ekwenza uChiwenga koBulawayo saze samangala ukuthi kanti namhla sokubuye bani. Lokhuyana kithi kuyisikhombiso sokuthi hayi liqiniso sibili ukuthi khona umbuso phakathina kwalaba bantu bezanu PF ngani sutshintsha. UChiwenga ngani sethatha into yakhona sekijima naye.
Ukhetho lusiyafika, kuyaba kulungiselelwe yini lokhu elijayele ukukufuna ukuthi kulungiswe phambilini kokhetho?
Sina into esidingayo into eyodwa nje, sifuna umbuso uye kulowo muntu oyabe ekhethwe ngabantu baseZimbabwe. Ukuthi phakathina kwezigebenga ezimbili ezezanu PF umbuso sitshintshile wasuka kwesinye isigebenga waya kwesinye kakusiphazamisi lokho esikukhangelele phambili. Abantwana beZimbabwe bafuna upresident onguye ababe bemkhethile bona. So nxa kuyukuthi bangathathelana umbuso ngaleyo ndlela, thina into esiyabe siyidinga kuphela yikuthi lo yabe thethe umbuso kalungisise ngokuphangisa ukuthi kuyiwe ekhethweni abantu bekhetha umongameli abamfunayo. Lokho asisoze sayekela ukudinga ngoba labo bathi besiye empini yiyo into abayihambele empini, babehambele ukuthi kakube le one man one vote, kakube lo hulumende othandwa ngabantu jikelele, hathi uhulumende othandwa ngabalutshwane.